sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesi nemhlaka 9 kumpalakazi 2021. Igama ngontungamili Nkomo. Nanzi ezihamba phambili. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kutholakale abazinkulungwane phose ezinhlanu 4,996 belomkhuhlane lo. Umongameli weMelika, uMnumzana Joe Biden, uqhuba umhlangano wokukhulumisana lenkokheli yamazwe omhlaba ngombuso okhululekileyo idemokrasi, kodwa umongameli Mnangagwa kasoze aphatheke ngoba eleZimbabwe kalinxuswanga. Ivaliwe eminye imidlalo yenguqu ngenxa yokuhlaselwa kwabadlali iCOVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kutholakale abazinkulungwane phose ezinhlanu 4,996 belomkhuhlane lo. Lokho kukhweze inani lasebebulewe yilolu bhubhane laya kunkulungwane ezine ezilamakhulu edlula isikhombisa 4,720. Abaphethwe ilumkhuhlane sikhuluma nje bakhwele baya kuzinkulungwane ezedlula ezilitshumi lasithupha 16,813. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi 11,271. Abahlatshwe esibili baphezu kwenkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,183. Abakhokheli bamazwe edlula ikhulu labenhlanganiso ezizimeleyo bazaphatheka emhlanganweni oqoqwe ngumongameli weMelika, uMnumzana Joe Biden, namuhla wona ojonge ukukhuthaza umbuso okhululekileyo idemokrasi emhlabeni jikelele. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa kasoze abe khona ngoba eleZimbabwe kalinxuswanga. Umhlangano lo obizwa ngokuthi Summit for Democracy usungulwa namuhla uphele kusasa. Uzaqhutshelwa enkundleni zikamabonakude omunye lomunye eselizweni lakhe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Amazwe akhelane leZimbabwe anxusiweyo agoqela iBotswana, Malawi, DRC, Zambia, South Africa, Namibia, Angola, eleKenya, lamanye amazwe omhlaba agoqela eleBhilithane, Australia, New Zealand, Israel, lamanye achiyeneyo. Abasola umbuso weZANU-PF bathi uMnangagwa kanxuswanga ngoba uhulumende wakhe esephula amalungelo, kanti bathi eZimbabwe akula mbuso okhululekileyo ohlonipha intando kaZulu. Lanxa kunjalo akhona amazwe etheswa umlando wokubusa ngodlame afana lePakistan leDRC anxusiweyo. Kepha isikhulumeli sesigodlo sikaBiden iWhite House, unkosazana Jane Psaki, utshele umsakazo weVoice of America ukuthi ukunxuswa kulumhlangano akutsho ukuthi uhulumende weMelika uvumelana lombuso walelo lizwe. sixoxele lunga lebandla le MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu othi akumangalisi ukuthiwa phandle kukaMnangagwa ngoba engumbusi omubi.
Nxa abakhonzi belomhlangano kumbe besiyakhonza behlanganela lapho abahlanganela khona angeke kumbe ngithi akwenzakali ukuthi bahlangane ke labathakathi abangakhonziyo bahlangana bebodwa bengabakhonzi yikho sikubona kusenzakala ke uBiden ke umongameli weMelika ke uzahlangana lamanye labakhokheli bamanye amazwe ababonakala belandela behlonipha idemokhrasi lelungelo loluntu yikho kakumangalisi ke nxa owethu walapha eZimbabwe engamenywanga ngoba kusazakala ke ukuthi ngomunye ke wabakhokheli abakhona emhlabeni jikelele ke abangahloniphi ilungelo lezizalwane zamazwe abo eZimbabwe akulalungelo loluntu eZimbabwe akulantando kaZulu akulambuso wentando kaZulu siyakwazi ukuthi sisuka ke kukhetho lwabakhona ngo-2018 olwaba disputed ke uMnangagwa ke ubusa ke ngaphandle ke kwentando kaZulu siyabona ke sebusa ubusa ngocuku engena nje ama results aka announce wasiboneke ngomhla ka 1 August ngo-2018 abantu bebulawa bedutshulwa ngamasocha kwenziwa i-commission kaMoklante kodwa ke ayika implementwa ke leyo ke commission okwaphuma commission leyo ke singathi akuka implementwa uzofika lamhlanje siyabona ke abamabandla aphikisayo kakhulu Nelson Chamisa ke uyavalelwa ke kublokwe imigwaqo ukuthi angabonike izizalwane zeZimbabwe ongenza imhlangano elizweni lapha suke khona ke basala bechaya abantu emaswingo ubulewe kogudu ke omunye ke owayeqoqa ke imhlangano ukuthi abantu bazobona ke umongameli uChamisa sibone eMashonaland West omunye uchisela umuzi sokuqalisa ukuthi kwakhiwe lowo muzi kutsha so akula ke mbuso wentando kaZulu kumbe umbuso wabantu abanenge eZimbabwe abantu abalamalungelo agcweleyo yikho akumangalisi ke nxa uMnangagwa ejwe phandle ngoba ke nxa kuhlanganelwa ke amakholwa kuhlanganela ke abakhonzi ke angeke kuhlanganwe njalo labathakathi khona lapho kuba abakhonzi kuphela
kodwa abezanu PF bathi ukunganxuswa kweZimbabwe lokhu akubahluphi kabalandaba lakho
yebo ngatsho njalo ukuthi kabalandaba ke ngokungamenywa ke kulowo mhlangano wabezanu PF kunjalo ke nxa abantu bemenywe emchadweni wena ongamenywanga ke lawe uyaziqinisa ukuthi aka ngilandaba lakho vele ke mina lokho kakungihluphi kodwa ngaphakathi kuyabe kuzisa ubuhlungu ukuthi kathi ngakhethwa ke mina ngasala phandle njani ngilomkhaza yini ukukhethwa abanye abantu ke bebizelwa kumhlangano uqhakatheke kangaka kubeke bengumchado ukuthi nampo babizela umchado abantu sebesiyakholisa ke ukudla lokubona umchado ukuthi uhamba njani bekhunga ke kusiba mnandi kugidwa kunatha kusenziwa yonke into wena ukukhethwe ke kuthiwe ulomkhaza ke kuba into ebabuhlungu kuwe kodwa ke akumangalisi ke lawe ke kumele unamathele etshanini phela nxa usuthathwa yomfula uzame ukubambelela uthi hayi kakulandaba asilandaba thina kasincengi eZimbabwe vele kulelungelo loluntu ilungelo loluntu kalikho eZimbabwe amalanga amalutshana adlulileyo umbangameli uMnangagwa usayineke ukuthi kube ngumthetho ukuthi ke abantu babotshwe ke ngokuposta lokho abafuna ukuposta ku-social media sokusesatshwa ke kathesi ukuthi umuntu ke aposte uluntu oluthile ke echothoza uhulumende kumbe echothoza yena uMnangagwa ke sokulicala elikhulu lona lelo kuyatshengisela ke ukuthi eZimbabwe akula mbuso wentando kaZulu nje i-detectorship esibona isenzakala njengoba nitshelwa ngaphambilini ke ukuthi ke umongameli ke we-MDC Alliance uChamisa kavunyelwa ukwenza imhlangano wabantu basala bebulawa lapha suke khona basala bechiselwa imizi kuyinto obuhlungu kakhulu umbuso wentando yeZulu eZimbabwe hayi kawukho sibili ikho ke anxa bemtshe phandle ke uMnangagwa ke labangani bakhe hayi into eqonde kakhulu ke balanxa nje bona bezaziqinisa bathi abalandaba kodwa kuyabachaya kuyabalimaza nanku phela bafuna ukubuyela ku-Commonwealth kodwa ke asoze babuyele phela izenzo zabo zizimbi kangaka beqhubeka bephambanisa abantwana beZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga lebandla le-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule othi akuba mangalisi ukunganxuswa kweZimbabwe.
Umhlangano wabacindezeli abahambelanayo ngombono wabo okucindezela amanye amazwe akumangalisi lokho. Ngoba uzananzelela ukuthi amazwe nalawo njabo America yiyo asethelela izidera. Iyo amazwe njalo oBiden bona bayibo abakrafta yona izidera leyi. Bayingxenye yombuso osincindezela lapha kulethi lizwe leZimbabwe. Basebenza le opposition. Bayatshelwa yi-opposition okokwenza. Nokuthi banxuse bani bayatshelwa yi-opposition. Eyiyo iyabe icela ama-sanctions sonke isikhathi. Ukuthi hayi kade sibanikele ama-sanctions. Kade sibecele lokhu bacele lokhu. Yiko kwenziwa ngoBiden. OBiden kwaba ungakhangela kade usibuyile isikhonzi sihlane se-United Nations. Safika sathola lokho esikutholayo. Ukuthi hayi abantu beZimbabwe ama-sanctions la ahluphekisa nje umuntu kodwa njalo umumo weZimbabwe kayisiyo khonoko abayikho abakukhulumayo akutholileyo lapha kuchiyenela khonoko okukhulunywayo kodwa bakufuna ukukulalela lokho bafuna ukuthi beqeda khonapho ungakhangela i-opposition yahle yayala yathi izaphikisana la khonoko landilani ngenxa yokuthi umamalwana kazange avumelane labo wakhanye balahla ekhuluma iqiniso ukuthi abantu bayahlupheka ngendaba yama-sanctions abantu makhaza yibo abahluphekayo labo ukuthi abathagetwe ngama-sanctions vele akubathinti ngitsho ngawo ke ngokunjalo yiko lapho obona khona ukuthi laba abantu nxa besenza izinto zabo akumangalisi ukuthi iZimbabwe bayichiye phandle vele bemele bayichiye phandle kodwa kuyamangalisa ukuthi nxa besibona bangamazwe akulo umbuso okhululekileyo kanti indaba bengayinxusa iZimbabwe phela bayayifundisa wona lowo mbuso okhululekileyo emhlanganweni yawena le yayitsho bayitshoyo kodwa ngoncindezelo labo abalalo abantu laba vele abasoze betshintshe indlela yabo iZimbabwe vele bayalwa laba bantu hayi kodwa akusethusi njalo kusimangalisi into abayenza babe sesimene sinje ukuthi bayalwa leZimbabwe ngendaba yomhlabathi bayancedisana namaBritish hayi vele sincindezele udubo labo lukhona ukuthi bazonda ngendaba yokuthathwa komhlabathi
labo abathi kulambuso okhululekileyo eZimbabwe bakhala ngokuthi ukhetho luyatshontshwa abamabandla aphikisayo kabavunyelwa ukwenza imihlangano abantu abachothoza umnankankwa bayabotshwa njalo nje kanti la malungelo oluntu kahlonitshwa ayephulwa ngendlela ezehlukeneyo uthini ngalokho
Leyo nkomo ingoma yasuku zonke leyo ingoma ehlatshelwa yi-opposition lezikhonzi zabo ezikhona ngapho ngaphandle emazweni alawo America labo Britain ukuthi eZimbabwe abantu ukhetho luyatshontshwa abantu bayahlukuluzwa bala ilungelo loluntu kalinanzwa konke khonoko kuyizinto nje ezikhulunywa yibo bona abantu abazondileyo abasizondayo abazonda nje becasha ngomunwe kodwa khona abakho kakhulu abakulwisayo ababuhlungu ngakho ikuthathwa komhlabathi aluwa namhla singavuka nje sicabange ngenye indlela ukuthi umhlabathi kawubuyiselwe emakhiweni lama-sanctions ayavuke ngekho konke lokusola khonako kuyavuka kungekho ungakhangela ukuthi amakhiwa umhlabathi sawuphethe lanxa into ezinye zazisonakala njani emuva le babengalandaba ulungelo loluntu lwalangakhulu babengakhulumi ngalo emuva le baqalise ukukhuluma kwaba lo monakalo omkhulu omele ukubatshazwa ngomhlaba wonke ngelungelo olukhulu kakhulu lama-British kodwa azijwelela zwi kodwa namhlanje sebekhuluma kungawonakalanga lutho ulungelo loluntu khonapha eZimbabwe kuyayangisa lokuthi abantu bakhulume ngokuthi ilungelo loluntu kalinanzwa ukuthi abantu bokukhethwa luyatshontshwa lutshontshwa embusweni kamnankankwa lowo khona kathesi umbuso lo ulokuthula ulokukhululeka kwabantu yiko abantu bakhuluma intando yabo abanye bazenzela intando yabo even abakhankasayo bakhankasa intando yabo akula muntu ovalelweyo lapho ukuthi bakhankase ngendlela akhankasa ngayo xa kusiza ikakhulu amabandla aphikisayo akula muntu ovalelwayo lokho ngamanga lawa soqiniso leli abalikhulumayo so ngawo ke hayi into yalaba abantu yini ingoma yasuku zonke abantu sebeze bediniwe ngayo ingoma yabo le
umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF sixoxela ekobulawayo amapolisa athi abophe abasolwa ababili ababalisa isotsha kanye lomunye owaxotshwa esipholiseni phezu kokukhuthuzwa kwenye imuli eHarare ngomvulo Igama lesotsha nguVirima Inyantoro njalo owayelipholisa lo nguFrancis Takura. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi ababili laba bayingxenye yezigebengu ezinhlanu ezingenele imuli yowake wabalipolisa oseligqwetha umnumzana Joseph Nemaisa behlomile besithi bafuna imali. UNemaisa yena owayengekho endlini ngaleso sikhathi waphanga watheleka esetshayelwe ucingo indodana yakhe, wabuya walwisana lezigangi lezi ngombhobho wabulala ezintathu ezibalisa uBrian Koga Tendere, uCharles Chirara loTari Rogora. UNemaisa unconywe ngabanengi besithi uvikele umdeni wakhe. Ababili babafilaba babikwa labo babe ngamasotsha. Ababili ababotshwe izolo babaleka ngesikhathi uNemaisa edubula abanye babo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ubugebenga obukhona elizweni bubonisa udubo olukhona elizweni ukuthi kakhulu amasotsha, amapolisa, ama-CIO, imbhobho kahulumende yesisetshenziswa kakhulu ekugangeni, kuyakubonisa ukubana i-security yelizwe isisesimweni esinjani. Kuyakubonisa ukubana udubo elizweni solufike kusiphi isibanga. Akusekho umuntu osefu. Bayatshontsha amasotsha lawa lamapolisa lama-CIO, khonokho kukutshengisa ukuthi labo ababamba inkunzi yikuthi bona kabakho emahofisini, kodwa abakhulu babo labo kutshengisa ukuthi kukhona abakwenzayo abasebeziphilisa ngakho. Ilizwe lethu selingelokuhlanganisa, akusela muntu ongathi hayi ngiyaphila ngemali yokusebenza engiyiholayo. So mbona ngazathi singakasoli kakhulu ubugebengu, kufuze sithi kuyini imbangela yobugebengu nokuthi sithi kuyini ama-citizens engabi esefuna, ngoba ama-law enforcing agents uyakhangela anti laba babamba inkunzi, kodwa ungakhangela kuma-roadblocks kuyadiziswa, ungakhangela amapolisa nje all over adizisa. So mbona ngazathi khonokho other than ukuthi singathi abantu ba-corrupt, kuyisibonelo sokubana impilo elizweni isiwomile, ngoba umuntu ngambona sesenza into enjalo usekhangela ukuthi ngaze ngixotshwe kade emsebenzini kuyini engolozayo, ngoba ngabe kuthiwa abantu babhadala imali elesisindo ethengayo, ngabe abantu bakuqakathekisa ukuthi hayi akufuzanga ngigange ngoba ngaganga kanye ngizaxotshwa emsebenzini.
Kuyini ongakuxwayisa siyakukhefu leKhisimusi lapho esizabona kuxokozela khona njalo okulakho ukwanda izehlakalo zobugebenga obunje?
Silanda ikhefu kangako abantu abaningi bebephephela ngaphandle kwelizwe laseSouth Africa, and ilizwe leliyana selitheka lisoze li-extend ama-permit, abanye vele bebeganga khona ngale. Kutsho ukuthi vele ilizwe leli abantu bazabe bedlana nje ezitaradeni, ngoba udubo luluningi njalo abaphetheyo kabatshengisi beletha amaqhinga okuthi bangaqeda njani udubo. So mbona ngazathi impilo yabantu beZimbabwe sokuze siyifake ezandleni zikamvela ingqamu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Ikroniko ithi kulezikolo ezedlula ikhulu esezihlaselwe kakhulu ngomkhuhlane we-COVID-19. INewsday yona ithi sokulokungahlaliseki okukhulu elizweni ngenxa yokumemetheka komkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani ku-Studio 7. Okhulumayo ngu-Sunboy Leya. Sunboy Leya kuzuza puntazindazi. Liyatshona kodwa. Yey. Sithi siphawule nathi bakhithi ngalesi sikhathi. Siyezwa amahuhahuha kumbe sithi sikeka sakubona la kuma-TV. U-President weZimbabwe announcer ukuthi yey, umuntu ufanele aquarantine abantu abasuka emazweni angaphandle mabe besiza fanele befike be quarantine lapha eZimbabwe. Hayibo, hayibo president usuthi ayiceleni quarantine njani abantu ngalakho ukudla okunafo kokunika abantu uyeta abantu bazazibhadalela kwake kwayenziwa ngapi konoku sibonile amanye amazwe quarantine abantu kodwa kade bengajoti umuntu uyazibhadalela yonke ama-expenses akhona uyazibonela. So lokhu sikuqala ngeZimbabwe kodwa singamangali futhi akusimangazi ngoba siyakwazi ukuthi izanu ihleli vele yona iletwetwe ihleli lovalo ibonile ukuthi ma ingasayenzanga lawo maqhinga abantu ngobuningi bazayikhaya befike bebhalisele ukuvota ibisitshaya 10 mil. So yindlela yokudistroya abantu ukuthi bengayi kuvoteni ekhaya kuyabhalisele ukuvota. Hayi, sithi ebantwini abantu lingasabi, hambani abantu liyebhalisele ukuvota, bakhithe omunye nomunye avotele iphathi ayithandayo, avotele iphathi ayithandayo. Siyabona vele siyayisibona amanye amaphathi edliwa kabantu akwanje kuyevota sibili abantu abangasabi lutho, abantu asambeni ngobuningi siyebhalisele ukuvota kwenzela ukuthi lathi izimvo zethu zizwakale. Siyabonga.
Njani lonke izihlobo ezinhle zonke ezilalela iStudio 7 esipha indaba ezilomgqanjo labasakazi abayibo abasiphakulelayo, niyaphila kodwa zihlobo. Okokuqala nje lonke nje livike bakithi corona, corona shua ngoba umuntu esefile siyabe sesisolana sithi umbeni kuloyiwe umbeni yini ngokudabuka kwesihlobo sethu kodwa sivikeni. Bese sithi bakithi kule sikhathi esikhona esamakhampeni njengangithi kakhulu emadobho bakithi asibeni ngabantu sonke esizwananayo, omunye lephathi yakhe engasole omunye kakhulu okucaphula omunye nxa efuna omunye ukuthi engene kweyakhe bekhulumisane kuhle, sizwanane loba sekuphelile umsebenzi sokuvotiwe singazondani sizokusizwanana. Ye ngoba hheyi yiko lapho kuzondwana khona, omunye lomunye uqakathekise yakhe, ungatholi angathi yakho iqakatheke kakhulu. Noma utshela umuntu ngayo umtshele njengomuntu omncengayo okwazi ukumtshela kuhle, kwenzela ukuthi ekwazi ukuthi umchasisele into ayibonayo, ungasebenzisa ugodo asebenzisa ukuthuka omunye umuntu. Hayi, lokhwana kakurayithi. Ngiyabonga uMageza efumuku
Studio 7. Ngiyabingelela igama umehluko wawonyoni inzalo endaweni yasemakhokhomba laphana eNyamendlovu. Sakazi bengicela kakhulu ukuthi mhlawumbe male odiwe ngahamba mhlawumbe izwakale yonke indawo. Thina endaweni yamakhokhomba laphana asinawo umgwaqo lapha, asinawo umgwaqo ngempela. Uyabona ikakhulu uma kuyisikhathi sezulu lisina kanjena, hayi kumele sime khona lesenti yaNyamendlovu kuba wanye imihlahlathi eguswini imoto zicinga siyakufa khona eguswini. Sibe sicela nje ukuthi ma uhulumende ethi ufuna ukusilethela intuthuko yokuqala endaweni umgwaqo, ngoba into engiyaziyo ukuthi intuthuko iza ngomgwaqo. If ungalamgwaqo endaweni uyantuthuko ezayo, intuthuko yokuqala ngomgwaqo. Uma ngingahlungisela nje umgwaqo ugrade nje kahle sifakela ngamabhrijinyana nje omabhrijinyana kudlule ezidakeni laphana kuyefika emakhaya hambe kufaka nje amabhriji nje umgwaqo nje yiyo intuthuko yokuqala. Yabona uma kuthiwa kuza intuthuko endaweni umgwaqo yokuqala, umntuthuko iza ngomgwaqo. Akazi ibe yintiza phezulu intuthuko iza ngomgwaqo. Esihlungisele nje umgwaqo lwana osebakhaya ngoba vele umgwaqo wakithi nje wenyama endlovu usuka nje kobulawayo nje, hhayi yona uphelile impela. Kodwa uma siphuma ngale sisiye emakhaya thina, hhayi kalapho-ke sokubonakale kakhulu. Bengicela nje ngcongcoza kakhulu ukuthi abahlonipheki, ngoba indawo yakithi leyana indawo elabahlonipheki abaningi kakhulu laphana. Sibancenga ukuthi abahlonipheki labo kuncane nje besizame nje ngomgwaqo. Imgwaqo nje yazi ezinye izinto siyazibona, kodwa umgwaqo ngiyo oletha intuthuko endaweni yonke umhlaba ngaphandle ngomgwaqo intuthuko ayifiki endaweni. Siyacela bahlonipheki baningi kakhulu ngemvula iqamba amagama, indawo yakithi le inothi abahlonipheki, bahlonipheki akelibukeli kubone esikubonayo. Siyacela kakhulu ukuthi lisuzele umgwaqo, ikakhulu ithina ngingikhulumela indawo yakithi yasemakhokhomba. Siyadinga umgwaqo lapha enyama endlovu, konke kusehla kuze kuyefika khona le emagwadini. Usungisele lwami umgwaqo ukuze intuthuko yenyana uncane, ngoba intuthuko iza ngomgwaqo, ayikho intuthuko eyakuyiphapha phezulu. Ngiyabonga msakazi sengathi le odinga fundo.
Linjani basakazi beStudio 7. Hey, sizokudana kakhulu ngemfaka babawude wamavinga
Hayi sisithi tutu tutu umdeni wakwamavinga. Ah sizobuhlungu kakhulu kakhulu iqiniso lihle. Ah lokhu kusishaye sibili kusishaye ngaphakathi akusithintile. Kusithintile amangamabi. Ah very sorry, very sorry. Uchinkala kathi esikhala hayi sikhulu kakhulu singakwaziyo lokuthi sizavalwa ngubani lo baba. Ah inhliziyo zebuhlungu shuwa zebuhlungu. Ngiyabonga abasana bahle.
Abalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kufe amasosha e-United Nations ayisikhombisa alondoloza ukuthula kwelemali ngemva kokuba imota yawo inyathele ibhomba. Umsakazo munye uthi ele Uganda selisole iMelika ngokwethesa umkhokheli walo wamavutho uMajor General Abel Kandiho izijeziso phezu kwamacala awetheswayo awokwephula amalungelo kaZulu. Siziqibe ngezemidlalo. Inhlanganiso elawula ezenguqu ku-Premier Soccer League isidlulisele phambili eminye imidlalo ebimele idlalwe kuleviki ngemva kokuhlaselwa kwabadlali yi-COVID-19. Kubika uJoseph Njanji.
Umbiko okutshwe inhlanganiso ye-Premier Soccer League namhla emini uveza ukuba sekuzadlalwa imidlalo emine kuphela phakathi kwemidlalo eyithebamu nomunye obekumele idlalwe kuleviki. Lokhu kuza ngemva kokuba kutholakale ukuba amaqembu amaningi alabadlali kanye lenkokheli yabalo mkhuhlane we-COVID-19 okokuthi abengiyeka yenelise ukudlala. Umdlalo obekumele udlalwe phakathi kweqembu leHarare City kanye leLeyada udluliselwe phambili, njalo nxa konke kuhambe kuhle usuzadlalwa ngensonto. Ngomgqibelo obekumele kube nemidlalo emihlanu kodwa emithathu yakhona isiyedluliselwe phambili ngoba kulabadlali kanye lenkokheli zamaqembu abatholakale belo mkhuhlane we-COVID-19. Imidlalo obekumele idlalwe ngomgqibelo oyedluliselwe phambili ngebalisa obekumele ube phakathi kweqembu leZPC Caribale leTriangle, obekumele ube phakathi kweqembu leBlack Rhinos leCape United kanye lobukade umele udlalwe phakathi kweqembu lewawa kanye lelebulawayo City. Lokhu kutsho ukuba ngomgqibelo sokuzadlalwa imidlalo emibili kuphela, njalo leyo ngebalisa oza kuba phakathi kweqembu leNkezi Platinum Stars kanye leHerentals enkundleni yeBaobab, kanye loza kuba phakathi kweqembu leChickenini leliTenex enkundleni yeLuveve. Ngesonto iqembu lebulawayo Chiefs lizadlala leFC Platinum ngaseLuveve kuCity leHarare City leliyadaza ngqingilana enkundleni yeNational Sports Stadium. Imidlalo ebihlelwe ukuba idlalwe ngesonto phambilini kokukhutshwa kombiko wanamhla ngebalisa obekumele ube phakathi kweqembu leManyika Diamonds kanye leHighlanders kanye lobekumele ube phakathi kweqembu leDynamos kanye leCranbourne Bullets. Umthetho wenhlanganiso yePremier Soccer League uthi iqembu elizatholakala uba labadlali abedlula isikhombisa abalomkhuhlane weCOVID-19 liyamiswa ukudlala. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Nansi ebezihamba phambili. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kwatholakala abazinkulungwane phose ezinhlanu 4996 belo mkhuhlane lo. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uqhuba umhlangano wokukhulumisana lenkokheli zamazwe omhlaba ezedlula ikhulu bexoxisana ngombuso okhululekileyo. Kodwa umongameli Mnangagwa kasoze aphatheke ngoba kanxuswanga. Ivaliwe eminye imidlalo yenguqu ngemva kokuhlaselwa kwabadlali yi-COVID-19. kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 yimi untungamile inkomo.